soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolwezulu lwesihlanganiso esithatheni zendaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zendaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithathe izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ifundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Njengabantu laba ama-national corporations, yibo futhi abanethi ihlanyelo lezo ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwasa ekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni, eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezek yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezek unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli zindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukuthaze intatheli zindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolu olwalonyaka ngikhangelele ukuthi sincenge nabantu sibagqugquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula, njalo sinanzelele ukuthi siyananzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luzakube lu-free and fair elections ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakube ingathi lunzima mbijana.
Intatheli zindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kaiya lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolu lwezikujolwe sihlanganiswe entatheni izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheni izindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti-ke futhi sibuye safunda ukuthi thina-ke njengentatheni izindaba kumele ukuthi sibe lokuphatheka njani ngesikhathi lesingabi sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni, kodwa akulamitshina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile, kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo, izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazakuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilichumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okunesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa ukuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela Via Campesina ezigabeni ezibalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso, abelaviya Kombasina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele we-Lavia Kompasina, unkosikazi Elizabeth Mpofu, ongumgcinisihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum, ZIMSOF, ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Njengabantu laba ama-multinational corporations yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time. So sifuna lezi ihlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo ihlanyelo lezi zibe recognized, ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi ihlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo balalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka womkhathi ungakabi khona.
Siphumelela lomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lakho ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo banelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibone ukuthi kule climate change funds, sabone ukuthi thina abalimi asikwazi ngama-funds wana lawo ukuthi angaphi, siyawathola ngaphi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando wokuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana lendlala lokonakala komkhathi, i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo hatshi ezakulezi nsuku osokusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibangele umonakalo kumhlabathi, imvelo kanye lokuphazamisa ukunakuhle kwezulu e-Africa. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwekazi le-Africa lakwezinye izigaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gamba.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kubika ubatabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani, ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhanyelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senze ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emva. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu soqalisa ngama-elections kubuye kugugurawundi.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncume loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evele ihlale ingihluphile ngecommission le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10, eminyaka khona isidliwe already. Lesi sikhathi esiseleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika yikuvala izinto kumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sichiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ebuthe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba la ma-commissions amaningi eZimbabwe lapha, amanye akhona acine information yathi lingaphumi. Currently lokhu esilisina le court ukuthi release idumbu chena commission report leshiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombi Zodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Engifisa ukukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers. Bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. Songathi sekusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu ukuba kwethu lana lathi njenge Umthakazi Republic Party ukulwa kwethu. First befika FBICC sazobalandela futhi eLupane. Was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula. A powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe asihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak oyayiyinhloko kahulumende yakulelo lizwe lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala aletheswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotsha kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amajumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Kulandela ukupasiswa kwawo lidale lePhalamende kanye leSenate. Amalunga ePhalamende antshintshe umthetho lo afaka okuchiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amanengi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela eleMelika leleBhilithane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aguqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli wePhalamende wePhelandaba Mpopoma edale linye njalo engwezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ubana sibonisane silungise okumele kulungiswe amabandla amabili iZANU-PF leMDCT kwacubungula sibili kulungisiwe lona abalungiseke khona kukhona lapho angazange bashukiseke labo khona kodwa engashukiseni kwabo sibabona ukuthi hhayi songaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwakhona kuyabe sokufuna ukuthi ona kuyiwe futhi ebantwini sisenze lokho abathi ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabe sokufuna khona lokho sibili kodwa okulungise
Vabukabuza kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo. Likutholile yini konke?
Angeke ngathi sikutholile babo. Yabona ukuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties. Usiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule interest. Wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwami kokungenayo. njengoba ubona phela abangani bethu abezana PF be ruling party bakhanya belamandla amaningi abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu silungiselela ilizwe so okuningi asikutholanga okumgqoka okwangukona sikutholanga
babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabhuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga
ukubeke kuhle ubaba uGabhuza ubana nxa abantu bezichuza imithetho leyi kwesi sikhathi sisuka sibe nalokwana nangama-selfish interest okuthi wena ufuna ubona ingungu ikhalele egumeni lakho kukanti-ke kwesi sikhathi akumelanga kube njalo so okulade lokucela okwenzela wona kungaphumeleli yikho nokuntona libonale becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthi ufeve bona kodwa thina sikhanye ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele seve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo ezimbabwe oyikhonstitutionela leyo njengawothi yona ngiyakwazi ukuthi yona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi yona bafuna ukuba khona amabhalo sepa eprintwa labo kunjalo um kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala ubana um into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeki hhayi khona amabandla lati njengebandla ezamphiefu asikho kukhona kwa kubanjwa izeki kuphela
Baba uGabhuza uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama ballot papers edindwa vele ufuna kubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kale kutholanga lokho kodwa umgcinisi ihlalo weZeg ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa ayisiyonto elithakazelelayo yini yona le
uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabachaya bona labo ngaphambilini sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hhayi madoda alungisana emajele ngoba anyone ingagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona be-MDC yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uthombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani so yikho lakho lokhu kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna konoke esikhuluma ngakho for example one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers printwa njani uma print wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani ulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontesta ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina allright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzi yini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongazoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo unikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule rekhodi eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe so konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile
babuchuma sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kuvangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile
umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizela lokho njalo lathi siyawugcizela njengebandla elezanu p f akuna nto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible lokhu sikwenzela ukuthi izimbabwe uye phambili ngoba okangathi izimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona right yenzana into ezicacayo
akwigqibe baba uGabhuza ngamafitshane
ye ubaba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni izeli yetshoni langa kukhulunywa ngezano kusukela ekuseni izetshoni langa po abanye la bazawuthola nini sichance ukuthi kukhulunywe ngabo siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi ngabethi bayakhipha bakhipha nje ukuyingcozana kwabantu etsholeni bechiya ipitshe enkulu eyiyo ekadinga ixoka eralini
Umnumzana Joel Gabuza lilunga le-MDCT njalo umela iPinga South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Dazilijumilane kunkwenkwezi ilizwe leMelika lavula isigodlo salo eJerusalema kwele Israel. Umnumzana Jared Kushner, umcebisi kamongameli Donald Trump, uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe lweMelika lenza okufiswa ngabangani babo kwele Israel. UKushner uthi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu. Uthi lokho kwenziwe lilizwe lweMelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo. UKushner uthi basekela ilizwe le-Israel ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube lenkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke ejikelele. Uthi ilizwe le-Israel likhuthaza ukuthi kube lenkululeko yezokholo emhlubulweni we-Middle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe lweMelika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula e-Middle East. Elamelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. UKushner uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele Israel kulandela ukuvulwa kwesigodlo seMelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthi abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho, singeneke kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeCastlelager Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthi abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu, yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo abafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba i-team u-team yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho siqale khona sibe kusinye isigaba kwamanje and njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba i-game ezinjenge the Caps United which are self-motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kunevele ukuqala kwanaphana singakabi kulesi stage siso sona i-Caps yona abafana laba ayigijimisa njalo bazayiphinda futhi kuliphinda.
Iqembu la-Highlanders lele Caps United azancikilana ngesonto enkundleni ePapa Fields kodwa imidlalo yeviki letshumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu le-Nicroot elizemukela khona elebulawa yeChiefs enkundleni ye-Ascot. Iqembu le-Chicken Inn lizadibana lele-Harare City ngaseluveve. Iqembu le-Ngezi Platinum lizadlala lele-Bulawa City kuthi iqembu le-ZPC Kariba lizadibana lele-Yata ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu le-Shapane Mine lizadlala lele-Chapungu enkundleni ye-Maclass. Iqembu le-Dynamos lizemukela lele-FC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu le-Triangle lizadlala lele-Black Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu le-Mutare City Rovers lizatshana lele-Herentals enkundleni ye-Vengere. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kosiya ingoma ye Cholocho FC sebedlala esigwagweni abafana ngemva kokugunyulwa kuCastlelager Premier Soccer League. nyakenye kungasenani siphethe ezosuku ngebe zihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZEC ihlomisa intatheli zindaba ngokuphathelane lezokhetho. Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo, libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.